bele intele yayekele lwa ngoba I think uyananzelela ukuthi amakhiwa sathibize every after 10 years risakha idamelija and since sathola uzibuse ngo-1980 asikaze sakha idamu siyasibona ukuthi vele asikaze sibe le-team permanent water solution and usukhangela ukuthi idorobho selikhuluma okunganani noma sokude khonoko okwamabhozo nalaonye makhipha nabayarisasithethwa wonke igovernment ifake momani kwakufanele kube nedamu elakhiwayo emacnos lat kushangane kwaidem kodwa sibonisani uhulumende nxa kuba casual kwakhe lokulwa kwakhe labantu bemathebelelendi lokulwa kwakhe nabantu bakobulawayo le qinso ngabe kuseharari ngabe kusemashingo ngabe seyenzikunye so kubuswa ngabantu ababi ukuswela abantu abasikhulumelayo ukuswela abantu abasimela ngendlela eqondileyo okwabakhanyani kuzakolisemalini kuphela siyani imithabezi gem ngabe impompi sifakiwe masinya ethela kumzingwane then le mpompi ifakwe straight esibe insiza ethela kumzingwane kwenzele kokuthi irasithethe kwesekuncedisa langamabhawuza ukuthi kudeclare as a disaster area ngoba indastry yonke siyirelocate on the basis ye-water shortage.
Indlela ikhansili yakobulawayo ephatha ngayo uhlupho lolo lingathi ifanele na kumbe kukhona okunye engakwenza
ikhansili yakobulawayo ekwenzayo ukuthi sokathatha abantu bangala experience aba-casual abafuna ukuzenzela imali abayichitha nje on unnecessary things. Ama priorities are not put right. Ba partisan, ba patronize abantu ngendlela ebuhlungu. We lack the voice of the people from local authority level, parliamentary level, senatorial level, and khonoko sinanzelele ukuthi uvice president yebizwe usuka khona emathebelelendi, deputy prime minister usuka khona, speaker of parliament usuka khona, kodwa soze umuzwe lezihlupha ngakho. Ukuthi bancedise the uplift the council, and the council are not putting enough pressure possible as they can. Very relevant to parental ministry to see ukuthi amanzi achanneled like yesterday ngokuncedisana ngamabhawuza to sustain permanent water solution for the good of the citizens of the city. Kungenzakala lini izulu the next 5 years again sizaba siku same problem e-western what we are having today, saturation of a week or 2 weeks.